Endabeni zethu lamhlanje lilo Gibbs Dube. Umnumzana Xavier Kasukwere owabaleka eZimbabwe ibutho lithatha wesikhatshana intambo zombuso usebuyele ekhaya. Umthethondaba weSupreme Court uthetha udaba lwegama le-MDCT elibangwa ngamacele ebandla leli akhokhelwa nguNkosazana Thokozani Khuphe lomnumzana Nelson Chamisa. Izakhamizi zakobulawa zifuna ukuthi amakilinika edolobheni leli avulelwe izigulane emini lebusuku. Omele iZimbabwe kweleBotswana umnumzana Thomas Mandigora uvula kusemthethweni imidlalo yabantu bokuza lamaTswana. Ngambo kutshoni okuzanywa ukwenziwa lilizwe leZimbabwe elifisa ukubuyela kumanyano weCommonwealth. Ulevdok lamhla kuhlelo lwabatsha olwe-The Connection sixoxa labatsha ngabafisa ukumkhetha kukhetho lokudinga umongameli oluzakwenziwa lonyaka. Okwamanje ukhona na omele abakufunayo? Thumelani imlayezelo yenu kuWhatsApp kunombolo ethi 0012024650318 kumbe enkundleni yobulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye kustudio 7 wapha 7 ntambama kumakhakhasi athi 909 AM 4930 6040 laku 15460 kilohertz shortwave. Lingakhohlwa ukuthi sikuWhatsApp laku Facebook ku VOA Ndebele.